Yebo, igciwane le-corona selehlile ukumemetheka kwalo, kanti njalo labagulayo kumba abadlula emhlabeni ngenxa yalo sekwehle kakhulu nxa uqathanisa la ngoJuni ngoNtulikazi lonyaka nje lapho bekusifa khona abantu abaningi limemetheka ngendlela enkulu kakhulu. Akusho kodwa ukuthi ingozi sisukile, ingozi sesekhona, kodwa ke lokho isinqumo sokuthi kuqhubeke kungu-level 2 hayi akufanelanga kuqhubeke kungu-level 2, kufanele kwenziwe kube buthakathaka abantu bakwazi ukuthi bakhululeke benze amabhizinisi abo, bakwazi ukubhoda benze lokhu lalokhuyana ukuze bakwazi ukusebenzela abantwana ngendlela efaneleyo. Kanti-ke njalo amalungelo avinjelwe ngo-level 2 aqakathekile ukuthi abuyisele ukusebenza kwawo, ilungelo lezepolitiki ezokuthi abantu bahlangane bebanengi, amarali lakho konke lokhuyana, bakwazi ukukampeyina ukhetho lube khona, ama-by-election abe khona, abantu abafuna ukubamba ama-campaign rallies bakwazi bakhululeke. Kasibuyeleni khona laphana, u-level 2 kasadingakali vele.
Kungayekethiswa kakhulu akusoze kubangele ukuthi lo mkhuhlane umemetheke ngamandla njalo na?
Isimo sokumemetheka kwegciwane sitho ukuthi akusafanelanga sihlale ku-level 2, kufanele sisuke lapho kwenziwe kube lula empilweni yabantu. Okuningi nje sekuvimbela abantu. Yebo, kambe ingozi yegciwane le-corona isesekhona, kusafanele ukuthi abantu bananzelele benze konke kufanele ukuthi bazivikele, kodwa ke akufanelanga impilo ime ku-level 2 kuze kube phakathi naphakathi, ikakhulu ngoba ukuma kwayo ku-level 2 kusho ukuthi amalungelo abantu amaningi kazi ukutholakala, ilungelo nje lokuthi abantu baphile ngendlela efaneleyo. Ngakho ke kakusukwe ku-level 2 kwenziwe buthakathaka abantu ngendlela abafundiswe ngakhona, nxa babefundiswe ngendlela efaneleyo kuqhutshekwa lokhu kuhlatshwa kulabo abafuna ukuhlatshwa, kusenziwa zonke izinto indlela ezidingakalayo ukuthi abantu bavikeleke. Abantu bayavikeleka bengekho ku-level 2. Sesikhona manje akusadingakali khona lokho ukuthi kuqhubeke kuqhutshekwe lokho kuvaliwe, ikakhulu kuvalele amalungelo abantu.
Uhulumende uthi usunganeno lomkhuhlane ezikolo, kuyini ongakuxwayisa ukuze wenqatshelwe kokuphela lomkhuhlane endaweni zokufundela?
Ingozi ebantwaneni ingavimbeleka kakhulu nxa ngabe uhulumende engenza njengalokho abanye uhulumende emhlabeni besenza, ukuthi abone ukuthi konke abakudingayo abantwana bayakuzuza, nababalisi babo labo bonke abasebenza nabafundi, okubalela khona ukuthi kube khona izinto zokusanitizer, bakwazi ukugeza izandla, bakwazi ukuba lama-mask, bakwazi ukuba layo yonke lento leyana engancedisa ukuthi bavikeleke. Inkinga esilayo ukuthi sikuhulumende ogoqa izandla obukeleyo othi vulani izikolo, zikolo labazali bonani ukuthi abantwana bavikelekile, nagoqa izandla azihlalele nje, yinto engasebenziyo leyo. Kudingakala uhulumende onakekela abantu, olozwelo, owenza lokho umthetho ofuna kwenziwe okuyikuvikela abantu ngendlela efaneleyo. Ukuvikela abantu kuqakatheka kakhulu kakhulu ezikolo, uhulumende kaphakamise indlela okuvikelwa ngakhona abantwana nababalisi ezikolo.